bafonelwe ngezikhathi zabo 10 ekuseni njoba nje besebenzela e-town khona ngale bahle balungiselela ukuthi bahambe baye e-central badlula bekhuluma leloya bahle beqhubeka besiya kobulawayo central police station lapha ababuzwa khona imibuzo ngamapolisa e-law and order and ngiqine ukukhuluma labaseduze andla khona ngale about 20 minutes ago besithi lokho begciniwe khona ngale centrali angazi ukuthi babuzwane kodwa bekungakashiwo ukuthi bayababopha kumbe bababopha njalo icala lakho asikalitshelwa ukuthi licala lani. Ikwese ukucabangelayo ukuthi kungabe kulokwenza nge-demonstration eyayenzakala nge-Friday ngemva kokugwetshwa kukachief.
Kukhonela kwenzayo yini okwakusephula umthetho?
Hayi, thina ngokubona kwethu sicabanga ukuthi akula nto esayenzayo ehambisana lokwephula umthetho ngoba abantu babehlabela phandle kwekoti njalo abazange bahlabele phakathi kwenkundla. Njengamanje ama-lawyers amele induna ayenzile i-appeal so basalinde i-date yokuthi kubuyelwa nini ukuthi kuye-reviewa i-decision leyo ukuthi agwetshwe ubabukhayisa. Ende lathi cabangela ukuthi ngalelo langa sizobe sikhona lati e-court.
Nxa latshengisela liba ningi kungani kubizwe laba ababili kuphela?
Kuyasimangalisa lati ukuthi kusetshenziswe criteria bani ngoba futhi ngelanga lange Friday kwakungasikho ukuthi kwakulamalunga eMthakazi Republic Party kuphela. Kwakulozulu wonke nje wakobulawayo oconcerned yibo abantu ababekhona. Ukuthi kuze kugcine sokukuzwa amaMthakazi Republic Party mayelana ngalokho kwayenzakala ngolwesihlanu lokuthi kuze kukhethwe kona labo bebabili kusetshenziswe criteria bani afika kuzwisisi lathi. Kodwa-ke thina vele okuhlupha kakhulu okuhlala kusenzakala kumalunga ethu yikubotshwa mihla lamalanga.
Lanxa kungelasizathu?
Phela kuyahlupha ukuthi sithi abantu balecala nxa bebotshwa ngendaba yephosa ngoba it is a contestable section ekhona ku-constitution esikhangela esicabanga ukuthi incindezela amalungelo abantu ababe befuna ukuthi batshengisele lokho ababe bengakuthokozeleli ngoba kukhona phela ku-constitution kodwa uhulumende usebenzisa yona iphosa ukuze ayenze ngathi abantu balamacala bona bengalawo.